indebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 26 kuLwezi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, umkhokheli webandla leMDC uMnumzana Nelson Chamisa uphe ubufakazi kukhomishini ecwayisisa ngokubulawa kwabantu eHarare esithi nguye owanqoba kukhetho.
Engikubonayo ukuthi okuyinto ngikhona ukuzumaso siba political. Nxa ukuthi into ayibithi, nxa sikhangele thina lapho esikubona kuma-social media, ithi into ayibithi kwathi sekukhulumile kube sesiya lapho okutshisa khona kakhulu.
Ngolomunye undoda owake waba kubutho obemele afakaze kukhomishini ecwayisisa ngokubulawa kwabantu ocatshangelwa ukuthi uthunjiwe.
Futhi hayi i-devolution asiyibambeni, okuqakathekile khona kwane kutshile ukuthi asidemandeni ukuthi thina sifuna imenjani. Njalo let us go back to our political organizations. Siyekuxoxisana ukuthi sifuna ibe njani. Asambeni kuma-civic organization, asambeni njengama-residents. Basithole sile position paper.
Umnumzana Malaki Nkomo.
I-Studio 7 ibinomhlangano wokuhlaziya umbuso wezabelo i-devolution eGwanda. Umkhokheli we-MTC uMnumzana Nelson Chamisa uphe ubufakazi kukhomishini ecwayisisa ukubulawa kwabantu libutho ngemva kokhetho namhla, lapho alandule khona ukuthi wajojozela abasekeli bebandla lakhe ukuthi bebangele udlakela. UMnumzana Chamisa ulilandule leli cala esithi izandla zakhe zimsulwa. Wengeze wathi uhulumende we-ZANU-PF nguye odume ngodlakela, ngalokho uthe labo abamgconayo yibo abaphehla lolu dlakela. Ukulandule ukuthi ukutshengisela okwalandela ilanga lokhetho kwaqoqwa libandla lakhe. Utshele ikhomishini lenjalo ukuthi nguye owanqoba kukhetho lokudinga umongameli nge-57%, kwathi uMnumzana Emerson Mnangagwa wathola i-42%. Ngokunjalo uMnumzana Chamisa uthe akamnanzi uMnangagwa njengomongameli weZimbabwe ngoba waqilibezela kulolu khetho. Ukhonone njalo ngokungabizwa kukamongameli Mnangagwa ukuze kupha ubufakazi phambi kwale commission esithi kumele laya nqolongwe njengomuntu owancintisa kukhetho njalo osoke kwakhulunywa ngabanye asebefakazile. UMnumzana Chamisa ukulandule njalo ukuthi ugatsha lwabasakhulayo bebandla lakhe olwaziwa ngokuthi yi-Vanguard lugatsha lwezikliwi esithi laba ngontanga abathanda ukuthula njalo abalembeko. Uphinde wakhuluma njalo ngodaba lokubulawa kwabantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili esigabeni seMathebeleland leMidlands ngombhuqazo wegugurawundi esithi lolu daba kumele lalo lulungisiswe. Ugqibe ngokukhuthaza ukususwa kwamabutho emaphandleni esithi kumele abuyele enkambeni zawo njalo engaze ahlukuluza abantu. Kusenjalo umsekeli kamgcini sihlalo webandla leMDC elikhokhelwa uMnumzana Chamisa uMnumzana Tendai-BT ulandule ukuba ungomunye wabajojozela udlakela olwaqhamuka mhla ka 1 Ncwabakazi eHarare kwadutshulwa kwabulawa abantu phambi kwale ikhomishini. UMavis Kama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Kube lokuxokozela kufuqwa abantu esangweni lehotela yeCrystal Lodge lapho obekusethulwa khona ukufakazi kukhomishini ekhokhelwa nguMnumzana Halema Mhlathe ehoteleni. Iningi labo kungabameli bezigaba edale lephalamende njalo bengabebandla le-MDC elikhokhelwa ngu-advocate Nelson Chamisa kuthiwa ngoba kungasela ndawo yokuhlala phakathi. Le ntatheli izindaba lazo zalelwe ukungena kuthiwa ngoba ziphuzile ukuza kuleyo ndawo lanxa bezifike kusesekhatshana ukuba uqale umsebenzi wokuthola ubufakazi. Umsekeli kamgcini sihlalo webandla le-MDC elikhokhelwa nguMnumzana Nelson Chamisa, uMnumzana Tendai-BT, nguye uqale ukwethula bufakazi okwamahola ambalwa. Uqale ngokusola amanye amalunga alikomishini uNkosazana Charity Charamba esithi ulobudlelwano lebandla lezano PF lo mlungu odabuka kwele Bhilitane umnumzana Rodney Dixon. Ubithi uthi uDixon uziveza ekulenjini beinternet njengomuntu osebenza labo hulumende bebutho. Ubithi ulonde imbali yelizwe esithi izehlakalo ezibalisa umbhuqazwe wogukurahundi zitshengisela ukuba uhulumende ulobudlwangudlwangu locuku. Uthi ibandla lakhe lalicabangela ukuthi linqobile kulandela bufakazi ababelabo ngalokho babengeke babiza ukutshengisela okwenzakalayo.
It is us, the ordinary men and women of Zimbabwe, who have been the victims of violence. In 1999, we formed a movement. That movement was founded on constitutionalism. That movement was founded on peace. What we were trying to remove was violence. So the MDC could never have been anything else, because the mischief that led to the formation of the MDC was this wrong, terrible picture of violence, of capture, of a predatory state.
Ubithi ephakathi wokwethula ubufakazi bakhe umsakazo we-ZBC obusakaza okwenzakalayo ucitshile. Umnumzana Biti utshele ikomishini le ukuba udaniswe ikwenza we-ZBC lokho. Omunye wabaphatheke kwezokucubungula esebenzela inhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute, ZDI, umnumzana Bekezela Gumbo uchothoze ukwenza kwabe-ZBC.
Engikubonayo ukuthi okwinto yonkwana okuzumaniso siba political. Nxa utenda ibithi, nxa sikhangele thina lapho esikubona kuma-social media, utenda ibithi wathi sekukhulumile kube sesiya lapho okuchisa khona kakhulu okade kuveza okutshengisa ukuthi ilizwe leli ligcwele ini ubudlwangudlwangu udlakela olwenziwa yini iZANU-PF labo lamabutho asebenza iZANU-PF. Kube sezakhuluma esingathi ngesikhiwa ku-sensitive. Bonani isizathu, otherwise akula yini into esingayikhangelela ukuthi indaba iZBC ithe ikhetha ukuthi kupho ukucitsha nje kusale kungasakhanyi signal abantu bengezwa ukuthi tenta ibhidi ufuna ukuthini.
Obese kuvezwa ngubiti uGumbo uthi bese kuchaya ububi obenziwa ngabezanu PF kumalunga amabandla aphikisayo loZulu jikelele. Ngemva kwalobu bufakazi obunikezwe ngubiti uGumbo uthi kubeka ikhomishini le ebunzimeni.
Ukhomishini mina ngedwa nje ngokubona kwami bonani kutshengisa ukuthi ikhomishini leyi yona umnakwakho wathi iyeza wayengakhangelanga, wayengazange ikhangele ama-disadvantages akhona angayenzakala ngekhomishini. Ngoba anje kumtina wayeku-appointe nje ukuthi itshengisa umhlaba ukuthi sile new dispensation we're moving forward, but bonani kathesi sokuyi-elephant in his room ngenxa yokuthi sokuveza ini imfihlo zonke ezelizwe sezivezwa zitshengiswa ngaphi kumabonakude, zitshengiswa konke langaphi nakuma-social media ukuthi umhlaba wonke ube kwazi.
Bekusobala ukuba abasakhulayo bezanu-PF yibo kade besebenzelana namapholisa ukutsho ukuba ngubani ovunyelwa ukungena phakathi lapho kade kunikezwa khona ubufakazi. Ngimbele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Ibandla le-MDC selisole kakhulu elithi ukuthunjwa kuka-retired Lieutenant Colonel Elliot Peake ngesonto ngabantu abacatshangelwa ukuthi iziphathamandla zikahulumende ezaziwayo. Umnumzana Peake ubikwa wethula ugwalo oluveza ukuthi ibandla leZANU-PF lilomlando ekudutshulweni kwabantu abayisithupha labanye abalimalayo mhlaze ku-1 kuNcwabakazi ngemva kokhetho lonyaka. Isikhulumeli samapholisa uNkosikazi Charity Charamba uthi amapholisa azisiwe ngalolu daba njalo asadingisisa ngalo. Amagqwetha alwela ilungelo loluntu abika esethule lolu daba emthethwandaba ukuthi abambe ngamandla amapholisa ukuthi amdinge. Lanxa ibandla le-MDC belisithi bekufanele afakaze lamuhla kukhomishini, ikhomishini le ikulandule lokho. Ukusenjalo, ibandla le-MDC lithi lizatshengisela ngolwesine kuyona le iviki eHarare lisola ukubhidlika komnotho welizwe kanye lenhlelo zikahulumende ezifana lemithelo ethile ezibangela ukuthi impilo yabantu ibe lukhuni ngamandla. Isikhulumeli saleli bandla umnumzana Jacob Mafume ubikwa isithi ibandla lakhe selazise amapholisa ngaleli nyathelo. Ngemva kokutshengisela eHarare, amalunga e-MDC akhangelelwe ukuya kwezinye izigaba zelizwe. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba sixoxele umnumzana Nkululeko Sibanda Isikhulumeli sikamkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa.
Kufuneka ukuzaphumela kakhulu kwandile ukuthi uPresident Nelson Chamisa angathi kwenza ulutho inengi labasekeli bakhe lando ukuphuma limlandele ngendlela ephakemeyo kakhulu. Ngakho-ke bone ngani kuzaba into enhle kakhulu, njalo kuzaba umsebenzi. Hayi ukuthi iy'nhlelo zangkhona zizahanjiswa kanjani, ngibone ngani kuzaba kuyinto ezabe iphuma kusiya langokuya kwesikhathi. Asikho into esingahlala siyifake emphakathini. UPresident lebandla baza kukhipha ngesikhathi esifanele. Kodwa uzulu wonke weZimbabwe kumele azimiselele ukuthi angene kuhlelo lolu ukwenzela ukuthi silungise okudubayo ilizwe leZimbabwe kwezomkhonomi, ozokubusa kwelizwe, kwezelamalungelo abantu. Silungise leyo dube leyo sibanele ukuthi abantu baphongubulawa nje ngendlela masayana bengelalutho oluziyawana.
Kulesi khathi lapha umnumzana Chamisa athe ukutshengisela lokhuyana okwedlulayo kwakungasomqondo omuhle, ubone ngani lokhu akusoze kwenze abanye bengabuyi?
Angiboni, ngoba abantu be-MDC abaqondeleyo kahle kahle bayakuzwisisa njalo bakunanzelela ngelemiqoka ukuthi uPresident bekhuluma ngani kuleso sikhathi. Kawuzange babe lodubo lokwenza lokuzwisisa ukuthi uPresident Chamisa ukhuluma ngani njalo avumelana naye ukuthi hayi okunye okungabe kwenzakala lapha yikuthi kwabakhona abantu ababuya bangenela emhlanganweni wabantu be-MDC bedinga ukuthi kube lobudlwangudlwangu.
Kuyabe kuyikusola kuphela kumbe kuyabe kuyikunika la macebo?
Hayi, la macebo uPresident Nelson Chamisa wanikela amaningi sithi kathesi yena ule CD5 point plan etshengisa ukuthi usetshele iZANU-PF ukuthi lingenza izinto ngendlela enjelenjelenje. Sibone ngani umkhonomi ungasuka ube ngcono lempilo zikazulu kweZimbabwe zingalungiseka kube lobuzelo. Ngakho sesifike sabanika amaqhinga kuqala, sesizama ukuthi lapha sithi hayi bo, sanikela amaqhinga lingaze lingenza ukuthanda likhangele ukuthi lifaka izikazulu phambili.
Lo umnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa, sixoxela eseBhilithane. Kunjalo nje omunye wabasekeli bakamnumzana Nelson Chamisa kubandla le-MDC umkhokheli umnumzana Elias Mthuri uhlaselwe ngabebandla lakhe abangamalunga edalele ephelamende lamuhla ngemva kokuyahlangana lomongameli Emerson Mnangagwa e-State House. Umthuri ongumkhokheli we-MDC kudalele Senate uthi uhambe kuMnangagwa ngoba ubenxusiwe ndawonye lezinye iziphathamandla ze-Senate. Umthuri ubenguye yedwa ilunga le-MDC. Abamhlaseleyo emphakathini laba bagoqela umnumzana Murisi Zizai lomnumzana Charlton Wente, besithi ngokuya e-State House unanze uMnangagwa njengomongameli welizwe okuyikho okuphikiswa yi-MDC. Bathi kuyabamangalisa ukuthi uMthuri ubesiyadingani kakhulu ngemva kokududulwa lokuhlukuluzwa kwamalunga e-MDC ephalamende ngeviki edluleyo ngemva kokwala ukusukumela umongameli Mnangagwa.
Akubizozwayo ngalinyanga kaLwezi, umsakazo wakho owe-VOA umanyene labe-Media Center ukwethulela ingxoxo ezivathelane lomumo oseZimbabwe okwamanje. Mahlabezu, liyamenywa kulezi ngxoxo ezizakwenzela endaweni ezilandelayo. Lufane mhlaka 28 Lwezi, sicine ngakontuthu ziyathunqa kobulawayo. Mhlaka 30 Lwezi, asidibaneni lami uPraxedes Jeremiah kulezi ngxoxo. Lingakhuthwa yileli thuba.
Ngolandela umbiko oyethulwe ngumongameli Emerson Mnangagwa esazisa ngokuthi owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe uyagula njalo kasenelisi ukuhamba, iningi likhulume okuningi ngalolu daba. Umongameli Mnangagwa ukhulumela amazwi emhlanganweni werali labasekeli bebandla lakhe leZANU-PF lapho agcizelele ukuthi uhulumende uzaqhubeka ngokunakekela umnumzana Mugabe. Sixoxele ngcwethi yecubungula izombusazwe umnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu, esiqale ngokumbuza ukuthi kambe umnumzana Mugabe uphiwa inhlonipho efaneleyo na.
Abantu bayenza ama-mistakes angithi, but at the end of the day I think umuntu ukufuza ahlonitshwe aphiwe indawo yakhe. So I angiboni anything erongo ngalokho-ke. bothi kanti kuyilinyathelo elihle even noma ekhaya abantu babe nobaba tambo isidakwa owayenza amaphutha amaningi wawona kodwa ekugcineni ubaba uzukuthi anike indawo yakhe efana naleyo. So I think it's a good thing if he's telling the truth. Umongameli unakavayo ukuthi bamgcine kakuhle kuyinto enhle, I think, in my opinion.
Lanxa nje sake sezwa yena umnumzana Mgabe sithi kabamphathanga kuhle, ubonikani lapho engabe wazilungiselela njengoba la isithi bathathela umbuso ngokungekho emthethweni?
Kule lokhana kwenzakala ma ukuthi ungabhekisisa kathi zabona ukuthi waba ne-port election come together eyenzakala between the Mgabe family and the Mnangagwa government. Ungabheka ubona ubekhona kulokhuizeni ku-inauguration kamnangagwa one thing, and then after that uGrace azafela kumama wakhe kwagidinisuka amathini eyayihaywe yi-government ukuthi ethatha uGrace e-China. So all this time I think kuna leyo nto ebisenzakala nje ukuthi belokhu bekhoza ama-gaps bacholelana. Mina I think uMgabe ngesikhathi kusavusa imsindo laphana ubesaditshela ukuthi kule hope yokuthi i-government ingadliwa yi-MTC njengoba yena wayesekhanya sesupporte. So kuvela sobani ukuthi waba nesikhathi lapho abezitshela khona ukuthi poshepi bangabakhipha uMnangagwa, but wasebona ekugcineni ukuthi hhayi la sesidliwe la. Hayi wasekhalisa ukuthi azama ukuvalisha. Even I'm using those two examples yokuya kukabona umntanabo kuona garation kamnangagwa nadefamachina, and I think ma wamlalela uGrace indlela akhuluma ngayo sepraise or laba omnangagwa after zemletha efamachina wawuvela sobani ukuthi hhayi sokuvala i-gap, and there have been divisions now kulokhu kuthiwa G40 yabo abasazwisisa noGrace naboJonathan. I think ngayona leyo reason ukuthi uGrace ibekhanya befuna ukuvala i-gap between bona lomnangagwa.
Lo ngumnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu, ingcwethi ecubungula ezombusazwe esixoxelayo esejohannesburg kwele South Africa. Live talk namhlanje sixoxa ngokwethulwe kukhomishini ecwayisisa ngokubulawa kwabantu namhla umkhokheli. Sikhangela lokukhulunywe ngumkhokheli we-MDC labanye asebethe ubufakazi. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze selithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngeke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iziphathamandla kwele Mexico le Melika zithi zizathonisa abazakwenza ubudlwangudlwangu engceleni wamazwe amabili kulandela ukuxokozela okube khona ngemva kokuba abanye abakade betshengisela ngokuthula beqhamuke bazama ukungena kwele Melika ngodlame. Iziphathamandla zakwele Uganda ziqhubeke zidinga izidumbu zabantu abagalulileyo ngemva kokuba umkhumbi obuthwele abantu abazijabulelayo abalikhulu lamashumi amabili ukalule kulezi dumbo ezingamachumi amathathu lanye ezitholakeleyo. I-Studio 7 ibilomhlangano wokuhlaziya umbuso wezabelo i-devolution eGwanda. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kuntatheli zindaba yethu u-Albert Ncube.
Uzulu ongene lomhlangano obugoqwe yilomsakazo usebenzelana labe-media center uthi uhulumende sekumele aphanga ehlise amandla okuzibusa ephansi ezabelweni ukuze kube le ntuthuko kulomhlubulo osusalele kulezinye izigaba zelizwe. Umnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo olwela amalungelo oluntu uthi ukukhangelelwa phansi kwabantu besindebeleni kwaqala ngomnyaka ka-1963 lapho kubunjwa ibandla le-ZANU-PF.
The main agenda that was there in the formation yepathi yagcinithathi lizwe was amandebele afuna ukusihambela phambili akusebenzi. So from that time kwade i-direction yelizwe yashiyalahleka.
UNkosikazi Juliet Nkuwani, umqondisi wenhlanganiso ye-Human Development Association of Zimbabwe, i-HODAS, uthi ukuzibusa kwezabelo akusoze kwehlukanisa izizalwane zakuleli.
Abantu kwesinye isikhathi nxa beyikhangele i-devolution njengokutsho kukamaduma lomadlale babona ngani into ezekwehlukanisa isizwe kodwa into ekhona kusekelo sombuso.
Amazwi akhe asekelwe ngumnumzana othwele Mpande isagamusi enqameni yophondo phansi kwenduna uMathema.
Iyabi ngaqumanga uhulumende phakathi, but eyabi kwenzile ikuthi lathi sizibuse ngapha sodwa, njalo futhi ayisikuthi devolution ngeyamaNdebele lamashona.
Osakhulayo unqobe izitha zitha oyenyandeni uDukuzibusa kwezabelo kuzadala ukuthi uZulu athole amathuba alinganayo.
Kuzaqunywa njani? Akwenziwe njengamaplaza, amakhiwa esebambile indawo yonke, kwasekuthiwa umuntu oyedwa one farm. Kumele kube one family one farm, kube one mile one family. Ayibona ukuthi imayini yonke ibanjwe ifamily eyi-one, kuye kwanjibe ngiyakondlovu ndlovu ndlovu ndlovu, yibo kuzasuka izinto ezinjengezevovu.
Umeya wedolobha leGwanda umnumzana Justin Majale ukhuthaze uZulu ukuthi atsho ngokwakhe indlela umbuso wezabelo ozaqhutshwa ngayo.
Uthi hayi devolution asiyibambeni, okuqakathekile kuphela kutshile ukuthi asidemandeni ukuthi thina sifuna imenjani. Njalo let us go back to our political organizations, siyekuxoxisana ukuthi sifuna ibe njani. Asambe kuma civic organization, asambe njengama-residents, basithole sile position paper.
Umnumzana Malaki Nkomo oyebandla elibusayo leZANU-PF uthi ibandla lakhe lizimisele ngohlelo lokubusa kwezabelo.
Ibandla elikhona kathesi elibusayo yinto elikhangeleyo ukuthi amandla akayehle, abuye azoganywa ezindaweni lapho abantu abakhona. Kodwa i-challenge kodwa bolaba abaye bazasimela bazakufikisa na.
Olunye udaba oluphume kulomhlangano ngolombhuqazo we-Gugra Wounding, unkosikazi Sibusisiwe Moyo uthi kuyadingakala ukuthi kuxoxisane ngombhuqazo lo.
Okwenza singachazi, singahlaliseki, singahlalisani, asixoliswanga besingukholiswa. Ikubakho ukuthi sixoliswane, sixolelane, then we move forward.
Lo msakazo kanye labe Media Center ubhoda ngelizwe unikeza uZulu kuleli ithuba lokwethula isikhalazo zakhe, njalo ngolesithathu uzabe uselupane andubana kwenziwe omunye njalo umhlangano kobulawayo. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Izitolo zemithi ama-pharmacy siqhubekela phambili sithengisa imithi ngemali yakwelemelika, lanxa uhulumende esithi bengaqhubeka besenza lokhu iyabathathela ama-license okusebenza. Abama-pharmacy bathi sebelobele incwadi yezikhalazo zabo ngenxa yenyathelo likahulumende ngoba lilakho kubangela ukuthi imithi isilele elizweni. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ekubulawayo.
Inhlanganiso yezitolo ezithengisa imithi, e-Pharmaceutical Association of Zimbabwe, ibhalele ikomiti yephalamende ekhangele ngezempilakahle icela ukuvunyelwa ukumiswa phambi kwayo ukuze yethule izikhalazo zayo. Sixoxe lomnumzana Sikhumbuzo Mpofu, umongameli osanda kuthiya isikhundla sokukhokhela i-Pharmacy Association of Zimbabwe.
I-gap ebakhona, just fill the gap. That's our purpose. To fill the gap, kuphela ebakhona xa imithi ingatholakala ngukhulumente. Siyafuna, siyafisa kakhulu ukuthi imithi itholakale kakhulu izakazi ogogo abantu abangenazimali la. Imithi itholakale ezibhedlela xa isithe yaswelakala ezibhedlela. Thina yikho sibe to filling a small gap, but the majority of our population ithemethulimithalwabo ezibhedlela. So sisebenza lohulumende vele ekuthini imithi itholakale, yisifiso sethu, yikho sifuna ukuthi ubhalele ilokusincwadi ukuthi hayi sivumeleni sibuye lapha sizame ukubonisana ukuthi singathatha njani ukuhlela udaba lolo lusikhathaza. Aso problem kahulumende kuphela, iproblem umuntu wonke.
Ekhuluma ngokuthi kungenzakalani nxa kungaswelakala imithi elizweni, uMpofu uthi kuyahlukuluza kakhulu ukuhamba imango emide, njalo eminye imithi eyabe ifunakala masinyane. Lokhu yikho okungenzakala nxa izitolo lezi zingavala.
Ufika emezina kuyadura, khanye umuntu oseharare wayethatha isikhathi ngakanti efika emezina, ngathatha isikhathi ngakanti efika eFrancistown. Yes, lava baseduze is about 200 kilometers. Ungcono but it is very expensive. Uthi ukuhamba ukade uselule bayisenze 14 carries. Ukuhamba uphinde uphinde. So kithi sibona ngwana uzabahlukuluza kakhulu abagulayo ukuthi baqine le 20 meter yabo. Funa imeter itholakale ngani? Khonapha nothi kachana. Itholakala kwabezimbabwe and into engephansi.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Mbonisi Dube uthi ngabe uhulumende ukhangela khonokho kulokuthi bethusele abantu kumbe bebabambe ngamandla ukuthengisa ngemali yakuleli.
Nokubona kwami bekuyikuthi abantu laba ngabe ba-addressa iproblem thanokuthi bafosa abantu ukuthi batshintshe ukuthatha ngaye-forex bathathe ngamabhoni. Into esizakuba yiproblem yikuthi abantu bazagula kade sibafe beswele ukuthi umuthi ngasekho ezibhedlela ngoba abama-pharmacies basebengasela forex yokuthi bathenge imithi yangkhona.
UDalumuzi Mpofu ohlala kobulawayo uthi ilizwe lithenga yonke imithi ngemali yakwele Melika njalo ilizwe livele alilamali.
Babathathela ama-lessons ukuthi kutheni into ilokuzeni lokho amapiece la ama-drugs laba kodwa nibakoda nge-forex so yila bethengise ye-forex anti one is to one yekela bengaze bebathathela ama-license bebengaze bethini vele yonke ama-drugs afuna i-forex crisis nasila forex crisis imfela sila mali ibond note leyazomali le.
Ocubungula ezomnotho umnumzana Thamsanqa Mkandla uthi kuqakathekile ukuthi nxa kusenziwa amanyathela anjengala kukhangele ilizwe jikelele lokuthi abantu beqale becabangisise umumo kuqala bengakaze bakhuluma lomphakathi.
Imithetho yebhizinisi vele ayihambelani lalokho okufuna ukwenzakala ngoba awungeke wafaka umgoqo ebantwini ukuthi benze njani bethengise njani. Isikhathi lesi sesikusa sizosifuna i-command economy, sifuna ukuthi kusebenze ama-pure economic principles ayiwazayenza ukuthi i-business iqhubekele phambili njalo lalabo abaqalisa ama-business abo bebona ukuthi bayaqhubekela phambili ngamanye imisebenzi yabo. Ungazama ukuthi uhlukumeze abantu ngendlela lokho abafuna ukwenza ngayo kuyagcina sokusenza ukuthi amanye ama-business evalwe njalo nxa ingavalwa abantu abayibo abadinga lolu sizo lwalawo amabhizinisi bagcina besiba sebunzimeni and kulesi sikhathi sikhangeleke ukuthi impilakahle yabantu igcina isengozini ngoba bagcina bengasatholi usizo bengasatholi imithi.
Amakhampani athengisa imithi ami ngokuthi azaqhubekela phambili ethengisa ngemali yakwele Melika laloba nje isimo silokhe singakhanyi la esiya khona. Uzulu elizweni ulakho ukudubeka okuzwayo ngoba ukuthola imali sekubophisa kodwa uhulumende engakunaki lokho. Uhulumende uqhubeka esithi idola leMelika lilingana lebond kodwa yena engelayo le imali okubangela ukuthi abantu bakhethe ukuzithengela emkambo wensitha okulicala njalo elizweni. Osekudangalisa uZulu ukuthi yena lokho eholiswa ngemali yamabond angasela sisindo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Singakalugqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa uphe ubufakazi kukhomishini ecwayisisa ngokubulawa kwabantu eHarare esithi nguye owanqoba kukhetho. Kulomunye wesilisa wake waba kubutho obemele afakazi kukhomishini ecwayisisa ngokubulawa kwabantu ocatshangelwa ukuthi uthunjiwe. Siluqaba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Musithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.